isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 kulwezi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Namhlanje lilanga lapho kwaqala khona izehlakalo ezacina ngokususwa kuka Mongameli Robert Mugabe esihlalweni nyaka enye. Silonda leli langa. Abantu Emashonaland Central bathi bafuna umkhokheli wabo Emashonaland West umnumzana Chris Mutswanga axotshwe esikhundleni. Abenhlanganiso ze-TTU bachothoza inkulumo yomphathi ntambo wezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kane Matema esithi uhulumende kasoze avumele abafuna ukutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo aphikisayo kanye lelibusalo elezanu PF lenhlanganiso ezigoqela abalwa impi yenkululeko bamanyana ngomnyaka odluleyo lapho kususwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kodwa ngemva komnyaka owodwa imbono sehlukene, abanye bezisola ngokwenzakalayo ngoba impilo isilukhuni kwedlula nyakeni, kodwa abanye belokhu belethemba lokuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uzaletha ubungcono empilweni zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi isimo selizwe sesisibi ukwedlula ngesikhathi uMgabe ebusa, kuthi labo abebandla lezanu PF bathi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka kulandela ukubusa kukamongameli Mnangagwa. Umongameli webandla eliphikisayo iDemocratic Opposition Party, umnumzana Harry Peter Wilson, uthi sekwedlule umnyaka kodwa akula osokwenzakele ngoba abantu lokhe bedubeka njalo izithembiso zenguquko lokhe zingafezwanga. Uthi abantu abaningi basebenza ezitaladeni njalo inguquko abayibonayo kuphela ikwengwezwa kwenhlawulo yomthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini i-2%.
Sokufika isikhathi ukuthi sesiqalisile umnyaka omutsha ukutshintshekela i-government yethu le yeZimbabwe. Kutshengisela umnyaka usuqedile, but into zangikhona lokhu ezifanana. Imali akakabuyi ebhenki njengokukhuluma kwabo bathi after 30 days yosebenzise election iziphele kuyaba le mali ozimali zonke ebhenki. Bathi imali zabuya kuzatshintsha, umsebenzi uyaqalisa. Into eqalisile ukufaka izimali zama-2% le. Yi sikhatha zabantu bese wonke umuntu kodwa osebenza eZimbabwe usebenza streetini.
Osakhulayo olilunga le MDC umnumzana Decent Bajila uthi isifundo esikhulu esesiphume ngemva kwalumnyaka ikuthi umbuso akulunganga ukuhluthuna ngoba impilo kaZulu isisesimeni esibi ukudlula nyakenye.
Isifundo esiqakathekileyo esihlangane naso kulento yikuthi umbuso noma abawuphetheyo bewuphethe ngendlela embi okungakanani, akulunganga ukuthatha ngendlela yesisotsheni, indlela yesibuthweni.
Laloba amabandla aphikisayo kanye loZulu jikelele bekhala ngokuthi akula lutho oseluguqukile ukuze ilizwe lilunge, amalunga ebandla lezanu PF athi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka. Ekukhulumeni lentatheli yeStudio 7, unkosikazi Melinda Mbambo olilunga lezanu PF uthi umahluko omkhulu ukhona elizweni njalo sekungcono kulalokhu okwakusenzakala ngesikhathi sikamongameli Mugabe.
Kodwa tisi sokufree ngoba kathi sizimota sezihamba free. Akuzara rotu kuti uzakuti umise lapha ku rotu uti lapha umise ku rotu uti lapha umise ku rotu kodwa lento yakho ne emisela kayikhaya
abantu baqhubeka bebotsha besetheso amacala okusola uMongameli Mnangagwa njengalokho okwakusenziwa embusweni kaMgabe kodwa umnumzana Henry Sibanda ongumlandeli webandla lezana uPF uthi okwamanje sekulokuthula okukhulu elizweni njalo abantu sebekhululekile ukuthi benze abakufunayo
imeja achievement engijabulisa ipeace. He is always preaching ipeace, peace, peace. So kathesi ungananzelela wonke umuntu ungayenza noma yini ayifunayo kakula umuntu onqabela. So there's a freedom of speech and fact freedom of everything. Okwesibili la umthetho ngokwawo uyalandelwa sibili ngendlela. Yes, kulama challenges a economy. Iwangana asasichedela kodwa ngokubona kwethu. Sibona ngani we are moving to the right direction because kukhanya ngani izinto zilokho esiguquka kancane kancane.
UZulu waphuma ngokuningi esiyahlangana lebutho ukuthi bancedisane ukususa owayengumongameli umnumzana Mgabe ngenyanga yonale kaLwezi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Selokho sekudaba lunye sokungumnyaka opheleleyo wayengumongameli welizwe umnumzana Mgabe ekhutshiwe embusweni impilo isilukhuni asizweni kathesi ukuthi uGibson Bebe uthini yena ngalolu daba.
Umbuso kaMgabe wawusule minyaka engamachumi amathathu lasikhombisa yena ngokwakhe sele minyaka engamachumi ayithoba minwe mili lantathu. Ekhuluma le Studio 7 ecingweni omele wange central ukudayela eParliamente umnumzana Fortune Molokeli oyebandla le MDC uthe isinqumo sokuthi baphatheke kususeni uRobert Mgabe sabuya kwindlela yokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
I think the position yethu is very clear ukuthi we really wanted ukuthi as part of the process of transition in Zimbabwe forward. Wakuqathele ukuthi ni yonke imizamo yayikhona ukuthi no ubaba Mgabe asuke esikhundleni ibe khona. So thina as MDC we do not regret ukuthi we supported the process yokuthi Mgabe asuke kupower. It's just a step in taking Zimbabwe forward.
Kodwa kunjalo iningi lababandla aphikisayo litshengise ukudaniswa indlela uhulumende kaMnangagwa ephula isisekelo sokumayanisa uZulu weZimbabwe saba khona mhla amabandla atshiyene evumelana ukususa uMgabe enkundleni yeZimbabwe Grounds. Batsho lokhu besola ukuhlukuluza kwezinkokheli zamabandla afana le-MDC ngamalunga engatsha namapholisa kahulumende. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-United African National Congress umnumzana Alpheus Mapranga uthe uhulumende kaMnangagwa kagcwalisanga izifiso zamabandla aphatheka ekujingiseleleni kokususa uMgabe ezazikhangele ukuthi kuza kuba lomehluko okubahlukuluza okwakusenziwa nguhulumende kaMgabe. Inhlanganiso ezivikela amalungelo kaZulu lazo ezasekela ukususwa kwaMgabe zithi uMnangagwa usehlule uZulu ngokungaphumeli amacebo angahlenga isizwe. Ovikela amalungelo abatsha unkosikazi Jack Inkomo ekhuluma le Studio 7 uthe iningi lalabo abahamba umango omude betshengisela kwakungabatsha ababelethemba lokuthi ukususwa kukaMgabe kuzawavumela amasango okuthi intsha yalesi sizwe layo yenelise ukuthola amathuba kwezombusazwe. Uphinde wathi abatsha yibo abaqoqela iningi labantu ababebhalisa amabizo abo ekuvoteni kodwa lokhu kubuye kwabadanisa ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu eHarare.
Njengenhlanganiso ezivikela amalungelo abantu sananzelela ukuthi ukususwa kwaMongameli Mgabe kwanika abatsha ithemba lokuthi labo sebengenelisa ukuthi bangene kupolitics. Kodwa sinanzelela ukuthi ngemva kwento ezinjengokudutshulwa kwabantu kanye le-election elatshontshwayo iningi labatsha selihlela lahlethemba alisaphatheki kwezombusazwe.
Umphathi Ntambo wenye inhlanganiso evikela intsha elizweni e-Platform for Youth Development umnumzana Clarice Maduku uthe umbuso kaMnangagwa awagcwalisisi izithembiso zawo zokuthuthukisa impilo kaZulu. ukuthi umbuso lo uphatheke ekulondolozeni amandla awo usebenzisa ibutho.
In short, the new era has made a lot of promises that has not yet been met. Much of the promises has to do with improving the economy of Zimbabwe, and that is the basis for which people use to judge and say, are we really in a new era?
Imizamo yokukhulumisana namalunga ebandla leZANU-PF itshayeledwa leni ngemva kokuba iStudio 7 yaziswe ukuthi ikhulumele sebandla umnomzana Simon Khaya Moyo, yena ucingo lwakhe belungangeni. Umkhokheli wabandla le-MDC uNelson Chamisa ikhuluma emhlanganweni eMarondela uthe kusukela uMgabe aze abuse akuzange kubulawe umuntu edolobheni lebutho esithi lokhu kuqalise kubonakala kumbuso kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Kusenjalo, ngemva komnyaka umnumzana Mgabe ephumile esihlalweni kwangena umnumzana Emmerson Mnangagwa, izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zisithi selitshabalele ithemba leZimbabwe entsha ezazicabanga ukuthi izalethwa yile inguquko. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Nyakenye ngesikhathi umnumzana Robert Mugabe ememezela ukuthi usebeke phansi intambo zombuso, izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zagcwala ezitaladeni zitshaya impululu lenkwelo. Iningi labo lalisithi leso simemezelo yikuqala kwenkululeko ezabenza babuyele ekhaya bayibhila impilo eyayilwelwa ngokhokho babo. Ngemva kwalokho umongameli Emmerson Mnangagwa weza kwele-South Africa, lapho afika wabathembisa ukwakhiwa kweZimbabwe ekhululekileyo, elemisebenzi, elemali nenhlalakahle yomuntu wonke. Kodwa ngemva komnyaka lokho kwenzekile, abeZimbabwe laba bathi ithemba kalibulali, ngoba aluba liyabulala aluba sebefe baphela tu. Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leya uthi kababone ngisho lethonsi lalokhu abebekhangelele ngemva kokuphuma kwamnumzana Mugabe esihlalweni.
Esikubonayo kathesi ukuthi la madoda aphethe izintambo awayenzi lutho, bazihlalele, akulalutho abaluzamela abantu. Abantu sebeze bekhala bethi uMgabe wayengcono ngesikhathi sakhe, wayelokuthi aphumaphume kusithi kungaba lezi nkinga uMgabe azame lokho akuzamayo labangani bakhe abafana labo China.
Le yinto egcizelelwa ngesinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu, yena othi mawukhangela ubunzima bempilo eZimbabwe ungaphose uthi bekungcono ngesikhathi sikaMgabe.
Into esiyibona imihla lamalanga ukuthi ilizwe lokulitshona phansi emgodini njengesikebhe sicwila yolwandle. Ngakho ambona ukuthi okwamanje nje singazitshela ukuthi ayilizwe lizavuka, mhlambe ngemva kwe-50 years sokuze kubusa omunye umuntu esingamazi uzobambani. Kodwa ngombono wambona sengathi umuntu ozabusa yalizwe mhlambe umntwana vele ongakazala, ngoba lo mbuso okhona manje ulokhu usafana lokamgabe nalwana obuqili obutsotsi indluzula nanani nenkani.
Umnumzana Lebani Nkomazana laye uthi kuyamangalisa ukuthi okuningi okuhluphayo manje yikho okwakuthenjiswa ngukhulumende kamongameli Mnangagwa ukuthi uzokuqeda.
Amathemba wonke ayachabalala, kuzogcina njalo kusenza abaningi abaseZimbabwe ukubana bephume bayozama ngaphandle kwelizwe ukubana beziphilise, njengoba impilo yaseZimbabwe isinzima, isilukhuni, ayisakhona ngumuntu, imali yakhona ayisebenzi, iwa ngelanga lelanga, ama-price akhuphuka ngosuku ngosuku.
Iningi labeZimbabwe laba bathi ukusilela kwemali, ukuqansa kwentengo yempahla lokudla, ukusweleka kwemisebenzi lezomnotho ezilokhu zisehla yikho okudlisa uZulu imbuya ngoluthi, kanti njalo yikho okwabenza babaleka ekhaya. Ngamelethulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso zendaba ezimbalwa zeMelika sezazise ukuba zizasekela inyathelo elithethwe inhlanganiso ye-CNN ehambise isigodlo sikamongameli Trump emthethwandaba ngemva kokuthathela incwadi zokusebenzela eWhite House. IWhite House yathathela unozindaba we-CNN incwadi zokungena esigodlweni sikamongameli ngemva kokuba uTrump ebuzisisiwe imibuzo ayengayifuni. Umphathintambo wezomvikela kweleMelika umnumzana James Mattis lamhla ubesemngceleni leMexico lapho osokuthunyelwe amasosha azinkulungwane ukuyavimba abokuza obuthiwa bayiza ngobuningi. Abalwa impi yenkululeko kubandla lezanu PF eMashonaland West bathi sebelobelele libandla belazisa ukuthi bafuna umkhokheli wabo umnumzana Christopher Mtswangwa axotshwe esikhundleni sakhe ngoba ixabanisa abantu njalo engahloniphi inkokheli. Bathi abakamazisi ngaleli nyathelo umnumzana Mtswangwa njalo bakhangelele ukuthi ahlaliswe phansi kudisciplinary committee kucutshungulwe lolu daba. Lokho kwenzakala kulabanye njalo abalwa impi yenkululeko abathi bafuna uxotshwe iziphathamandla zaleli bandla esigoqela umnumzana Obedi Mpofu labanye abaphiwa imisebenzi emahofisini ebandla lezanu PF. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Maxim Kandla owalwa kumpi yenkululeko.
Intivele abantu bezanu laba abalifuna iqiniso uMtswangwa uyabe ekhuluma iqiniso. Lakho futhi beze bemfake lakho bamfaka nakho ngamanga besithi iJabulani Sibanda wenze lokhu nalokhu lakho kungalunganga beqamba amanga befuna ukukhupha nje iJabulani Sibanda. Mtswangwa nxa exotshwa phela kuyaba le vote of no confidence within national level not iprovince. Iprovince ingena ngaphi entweni enjenganayo. Bona nxa bele complain abeprovince babhala icomplain yabo beyise kunational executive beyise lakuminister wemawovetrace. Ukuthi lokho hayi ikho sokubonayo lokho kungazani kakusiphathi kuhle njalo bengikho ku national khona lapho mangaka ama province asekelana lento njengayona le amanye ama province angazitho hayi lokho eliwenziwe kasikufuni lokho kumele ukuthi khona nxa kule nyathele lithathwayo kuye lithathwe i national executive kumbe bemele li congress yabo kumbe bemele be declare nale lokho kwabakwenza ku Jabulani indaba engizinjalo kodwa ke iparty yona yemele ikwenze not war veterans ngoba kazenge ewonele iwar veterans yikho ustop no nonsense loyana lomgabe babesithi war veterans kumbe iarmy out of politics bizimele lodwa lapha yikho khona khona lokho and then they're still doing the same thing ngenxa yokuthi khona isikolo kasikho abalandeli into eyiye khona ebhalwe emeli landelwe ngabantu bonke.
Kodwa kungani lokho kusenzakala khathesi isikhathi sonke lesike?
Ngabantu phela labantu abangayinxa zonke. Kumele sibuye leqiniso khona lapho sibuye kwazi ukuthi khona yena ngwayiphathelelani kayinabantu. Namhlanje kwavuka uMtswangwa lana ngupresident bonke bakuthi vele wenze kuhle. Ngiye ngivele kade simdinga nalesi mthandayo. UMtswangwa vele iqiniso yabe limela elikhuluma njengoba liyilo lona. Kodwa libuhlungu iqiniso yabe likhuluma ngoba uyabe sekhuluma lezifihlo zabo abazenza bona labo yabe baqamba.
Siyananzela ukuthi sokungumnyaka owayengumongameli umnumzana Robert Mgabe wakhutshwa embusweni. Ungathi bandlaleli linjani kathesi? Lingabe liqinile kumbe kungayenzakala okwenzakala kuqala?
Hayi, kathesi ke selisiye kumaphethelweni vele sokuzintshaka zodwa laphana. Ngendlela yokuthi lokho kuxotshaniswana khona laphana kuxotshwe ngapha ebantwini, kuxotshwe ngapha emapholiseni. Isibona ngazana kuloko uxokozela sibili lokho kusiba khona ngendaba yesizathu sepower ngobana lokho kwakhulunywa ngulumumba lwana uthiwa ngulumumba kwakhanya kwangazana kwaqhaqha iparty leyo njengoba kathesi yona iparty sikhangelane lokuya esigodini lapho ukuthi bazake behlangana kuma conference abona lawo ngibona ngazani khona phana bazahle beqondise izinqumo beqondise iparty kumbe beyiqinise khona laphana. Kodwa nje ngenxa yokuthi khona okwenza ixwege kathesi yikuthi yena umnumzana uMnankagwa ukhupha abantu bokuthi khona kukhulunywe iqiniso. Sibona kubotshwa kuzobotshwe nabantu ade singabacabangile uSuperman uWanzira. Sibona kubotshwa abantu abaningi ngesizathu se-corruption. So uMnankagwa nxa yena exotshanisana ne-corruption ebantwini abazi ukuthi khona bagangile ukuthi be-investigate iyabe ngonanga lutho umnumzana umnanga kwa laphana ngoba kakhesi khayilishiweni ngokuxothaniswa nokwabantu bonala kungazange sibe botshwa okwamakhetheli kwabuloku ishiweni sikhona sitholakala izinto ezitolo sezitholakala osokushota kathesi yimali bonke labo baningi abantu abazalandelela lapha sizwa kathesi emagudini lapha bakhuluma ukuthi bafuna ukulandelela obhedi bafuna ukwenza lokho nalokho laba abalamatshala laba lawo uzama ukuthi bathanyele bakhuphe laphana.
Lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra sixoxela ekobulawayo.
Zulugandaba emutoko nanti ithu. Studio 7 a Voice of America imanyanela be Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo emangweni wenu. Lezi ngezigoqela ezemvelo lezenjiwayo ezifana lamatshe awe black granite. Hlanganalani lathi kusasa kusuyisela ekuseni ku-10:30 kusiya ku-12 emini eMotoko Hotel eseMotoko Center eMashonaland East. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le VOA Studio 7. Lingakuthiwa yileli thuba lokutsho imibono ngokwenzakala emangweni wenu.
AbeZimbabwe Congress of Trade Unions bachothoze inkulumo kamphathintambo ogatsha olubona ngezangaphakathi kwelizwe umnumzana Kane Matema eyokuthi uhulumende akayikuvumela abatshengiselayo bemsola. Emazwini amunyethwe incwadi ethunyelwe kuntathelezindaba ephendula inkulumo kamnumzana Matema, iZCT ithe inkulumo kaMatema yizigwenxa zomlomo ngoba iphambana lesisekelo sombuso sona esipha ilungelo kuloba ngubani ukutshengisela lapho kukhona abakhonona ngakho. Okwamanje asizweni abalaleli beStudio 7 bexoxa lo Ntungameli Nkomo kuhlelo esilwethulela lona kukhasi lwethu lweFacebook olweVOA Ndebele.
No, into leya yenzekile yokukhipha ubaba Mugabe ibe ingasinto yokuthi ijabulise isitshaba seZimbabwe, mara iyo into yokuthi bazijabulisile bona kwaphela, mara nathi kuthi thina abantu sathaba khulu sakhamba zonke izindawo awaye sabona yonke the world abantu baseZimbabwe, ive wonke umuntu abelunga bathi siyabuyela siyenzani, so Mugabe sewukhambile zonke izinto zokuhamba kuhle. Mara mina ngelanga langolwesihlanu nge-17 November iyodiya kwa nginayestudio 7 ngathi no, abantu bashesha ukujabula khulukhulu ne-MDC bo babagudu ngabakwatela khulu kuthi ngibo bathi abalandela MDC asiyobamba nama ovini abantu basizana uphe sikhiphe Mugabe. Kanti into leyo bayenzayo kusasa izoba uhlungu khulu and nyamhla nje sekuyenzekile. So into ekhona lapha ekhaya akuna enye into ichangile, akuna change. Mara into ikhona sivuliwe amehlo or ingqondo ukuthi sibonile ukuthi sometimes umuntu simuthi lowo muntu nguyo vedayo mava mkhipha, siyabona zonke izindlela zakhe kufana la enkosi leya uSawulo. Abantu bathi bafuna inkosi eyitsha, bafuna inkosi eyitsha, unkulunkulu wabanikeza. Mara umuntu lo ayenza izinto ezimbi khulu. So nyamhla nje ziyo into yenzeka lapha eZimbabwe.
Sithathe umlaleli wethu owesibili, mbona ngubusani isibanda. Sungenile kuhlelwa kusiphe umbono wakho ngendaba esingayo lamhlanje.
Hayi, indaba le lamhlanje ngoku mina ngokubona kwami utshintsho olukhona angilubone. Ngibona nje lokhu kufana ngathi nje utshintsho olukhona ngolokuthuthwa kwamapholisa endleleni ayesebenza kakhulu ukubhekana sithathela abantu into zabo laba ababuya ngapha kule ngaphandle kwezwe. Kodwa ngaphandle kwalokho akukho vele goma esingathi khona kutshintshile ekhaya. Sibona nje kulokho vele udubo lusiyaphambili. Futhi okwamanje kuwethu ngoba sibona labantu nje babedutshulwa nje egcekeni, into esingakaze siyibone nje isenzakala egcekeni kodwa sayibona nje manje embusweni kamongameli umnankabo, kudutshulwa abantu. Mina ngedwa nje ayikho nje into engiyibonayo Nkomo ejintileyo, ngibona nje abantu lokho besokola besiya phambili. Siyabona ukuthi kancaka kufanele ukuthi ilizwe phela ilizwe lilungiswa ngeqinisa Nkomo. Iqiniso futhi libalulekile ukulungisa ilizwe, kodwa ilizwe angeke lilungise ngamanga abantu bekhuluma into okungalona iqiniso. Ayikho nje into ezathinta futhi labatshala izimali kunzima ukuthi bazoya lapha ekhaya ngenxa yokuthi kwakhona upresident uNandaba ukuthi hheyi iZimbabwe ivulekile.
Sikhangele bayaloba ke abalaleli ekhasini lethu leFacebook lapha, bathini kulo Bernard Sibanda? Uthi wena siqinisile isitsho sabadala esithi ithemba kalibulali, ngoba ngabe liyabulala bekuzosala kungela muntu eZimbabwe. Sonke sathi sikubona lokho saba nalo ithemba lokuba kuzoba lotshintsho, kodwa konke lokho sokuchabalele akula tshintsho olukhona. NguBernardike Sibanda. Abasanda sixhuma sikuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni uhlelo lweStudio 7 elilethulelwa litshayelidala uGibbs Dube, kodwa eliluphathelwe yimi indoda yakonkomo uNtungameli Nkomo Nkololokwana wamatukanduna. Lamhlanje kulilanga lesithathu, sithathe omunye njalo umlaleli uMoscow Russian Madlela. Kunjani Madlela? Hayi, siyaphila. Sixhume ukuphi nendawo?
Hayi, ndonsa nje lapha nami khona lapha South Africa lapha eJohannesburg.
Aha, kunjani eMzansi?
Hayi, sengiyazi noma ngathini, nathi sami impilo sisi elakithi kunzima kangaka.
Kwehlula imbuzi ngekhisimusi ukhala kusizi baba, yathe me kwehlula inqamu yangena kuphela.
Hayi, kunzima kunzima msakazi. Hayi, nathi sathi nami nje ngizwa, hayi nami ngomunye impela wayiswayeseka nabantu namasosha lawo ngesikhathi siyakhipha lo uRobert yabo.
Usasekela yini la namuhla?
Elakithi lizi hayi lizothuthuka ngendlela esimanga, kodwa-ke hayi konke hayi kwakungamaphupho nje angazange afezeke.
Kuyini kahle kahle owakukhangelele okungakafezeki lanamhlanje?
Ayi, thina kahle kahle besicabanga ukuthi sinzi nathi sisasingabantu abatsha, besicabanga ukuthi mhlawumbe kuzovuleka abone amathuba emisebenzi, nathi siwazi ukusebenza emazweni akithi yabo, sikwazi nathi ukuthi siseze nathi amaphupho wethu yabo. But konke nje hayi akuzange kwakwenzeka yabona, ngoba manje abakhala abadala izinto ngathi ziba waste manje, konke emashopu yakhuphuka, isiweli yaphela ayisekho ebonto enja. So besicabanga ukuthi nje kahle kahle mina ngokubona kwami nje ngicabanga ukuthi kahle kahle yonke nje le government ekhona laphayana i-ruling party ezanuphi yonke nje bayafana labantu nje, bengifisa ukuthi ngabe kwenzeka nje kube leyiqembu elingakuthatha leyambuso weZimbabwe.
Kodwa umbuso uthathwa ngokhetho, Madlela, lwabuya ukhetho lusanda kwedlula kwehlula yanqoba njalo iZanu PF, angithi kunjalo?
Hayi, kunjalo msakazi, kodwa phela mina ngokwami ukucabanga angiboni msakazi ukuthi yanqoba mpela ukhetho iZanu PF. Hayi, ngoba nje vele bahleli benazo indlela zokunqoba bona, kodwa hayi ukuthi abantu babavotele.
EMzansi khona ngapho kuyaphileka ngcono yini kule khaya?
Kuyaphileka khona ngoba siyazama manje, ngoba lamanje sekungcono ngoba ibhode lana.
Yebo ke, sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa labalaleli beStudio 7 ngodaba lokususwa kwamongameli Robert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ophelileyo ngalesi sikhathi. Sikhangela njalo ukuthi impilo isinjani lokhe wasukayo esihlalweni, okuyilo udaba esiluxoxa ku-Live Talk Diaspora Forum yona elandelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.